Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 Mfumfu 2023 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kulabafazi 50,000 abazithekele kusisho ukuthi nxa kungalungiswanga khonokho bona bengatshona kanye labantwabo. Nxa sikhangela indaba yempi le besakhuluma ukuthi bazayiqeda njani, kuqakathekile ukuthi i-humanitarian aid ibe le ndlela yokufika isize abantu.
Ukubhomba okwenze abebutho le-Israel emlindini yabebutho le-Hamas sokusitsho ukuba nalo indawo kayisafinyelelwa luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana.
Ezigabeni esikuzo kuyasilela izambuzi singathi sanitation, okungaba lomthelela omkhulu kakhulu wokumemetheka komkhuhlane ngakungaqhamuka umkhuhlane oye umkhuhlane efana labo cholera kumbe singathi umkhuhlane yesifudo.
Inkokeli yezakamizi zesiqintini sewange esigabeni seMatabeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima bokusabalala kwemikhuhlane yesifudo enjengecholera. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sibanda ukuba lilunga ledalela phezulu eleZANU-PF Politburo lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iziphathamandla zebutho lakwele Israel zazise namhlanje ukubana indizamthinyana zazo zebutho ziphosele amabhomba emilindini ecatshe abeqembu lebutho eleHamas lakwele Palestine kanye lezindlu ezakhelwe ebhalweni zabesiPalestina ezingenyakatho yesiqinti seGaza. Abebutho lakwele Israel bathi bathethelele nyathelo ngoba befuna baphange unqoba abeHamas abayibo ababaqalayo ngokubahlasela abakwenzileyo emavikini amathathu edluleyo. Lokhu sokusitsho ukubana ilindawo eyeGaza kayisafinyelelwa lula luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxelolwela amalungelo abesifazane owasebenza lenhlanganiso zabesifazana ezimbalwa zaseZimbabwe kodwa sowathuthela ngapha eMelika engumqondisi wenhlanganiso ayibombayo e-Africa Kiburi, uNkosazana Nozipho Zaipho Moyo.
Ngase sikhangela indaba ye-humanitarian aid ukuthi into le isizimba ukuthi ifike ebantwini kulusizi kakhulu ngoba kutho ukuthi omama labantwana bazabe sebehlupheka okudlulise esilekayo. Okwamanje nxa sikhangela amaphephandaba bathi kulabafazi 50,000 abazithekele and 5,500 kumelele ngale babeletha ngaleyo nyanga. Kusisho ukuthi nxa kungalungiswanga khonokho bona bengatshona kanye labantwababo. So nxa sikhangela indaba yempi le besakhuluma ukuthi bazayiqeda njani, kuqakathekile ukuthi i-humanitarian aid ibe le ndlela yokufika isize abantu.
Kodwa ke uhlupho yikuthi abe-Israel bathi bona bangavumela ukuthi usizo lokudla lempahla lemithi ufike ebantwini, abe-Hamas bacatshe ngabantu.
Lokhu ukuthi Hamas izacasha ngabantu isizwe selusikile sasondlela okumele bekuqhubeke ngakhona, kumele bebeqakethekise ukuphila kwabo. Bathi sebebonile ukuthi abantu bathola isibhedlela, ukudla, ale ndawo zokucathisa amakhane, sebengacabanga ukuthi iHamas bengayilanda njani.
Bona abeHamas labo bacatsha ngabantu, macebo bani ongawapha kwabeHamas nxa kuyukuthi ulakho ukuthi ufinyelele ukuthi ubacebise?
iHamas ingasatha ngabantu indi iba lokuthatha nabantu okuqathekileyo ukuthi wonke abalwayo iIsrayeli leHamas beqakethise impilo zabantu. Omama abakhangelene nento leyo izandla zisibe zibe ngisitshane ukuthi kuyini abangakwenza sokuphakathi kwe-Israyeli leHamas ukuthi bedale umumi yokuthi bephephe ngoba impilo leyo yiyo ebahlukumezayo. Manje okuqakathekileyo ukuthi bobabili iHamas le-Israyeli behlale phansi bendawonye betho ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bethethise abesifazane. Inkulumo yethu iqakathekile ukuthi bobabili beselane umlomo beqexisane. Njalo nxa sebehlangana sebekhulumisana, inkulumo ayisikho yokuthi ngubani ophambanisileyo, kuqale njani, uzani uthe. Okuqakathekileyo ukuthi behlalisane ngesimo abadalane naso okwamanje. Kuzani ukuthi bengathethisa njani omama nabantwana. Isimo abakhangelana naso lenkulumo ayibe ngokuthi besize njani abantu bengakaxoxisana ngokuthi impilo yengane oqazileyo imelele kuhambe njani.
Lo ke ngolela amalungelo abesifazane owasebenza lenhlanganiso ezimbalwa zabesifazane eseZimbabwe kodwa sowathuthela ngapha eMelika. Engumqondisi wenhlanganiso ayibumbayo eAfrika Kiburi, uNkosazana Nozipho Zipho Moyo. Sixoxe laye ecingweni eseGeorgia khona lapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sibanda ukuba lilunga ledale laphezulu eleZANU-PF Politburo lanxa lokhu esakhokela ibutho lesizwe kungamelanga angene kwezombusazwe. Umnangagwa wethule lesi saziso namhlanje emhlanganweni omkhulu oweZANU-PF owenziwa minyaka yonke kanye ngomnyaka owenzelwa eGweru. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula isisekelo sombuso welizwe ngoba ibutho kumele lisebenze lingeyamelanga cele kwezamabandla ezombusazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampabafo bembula.
Inkokheli yezakamizi zesiqintini sewange esigabeni seMathebeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima bokusabalala komkhuhlane wesihudo esekholera eqhubeka imemetheka elizweni lonke. Imbangela kuyikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye lezambuzi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kunje izakhamizi zeWange zikhala omkhulu umkhosi zisithi sezihlalele evalweni ngesizathu sokuba imizi eminingi ayilazambuzi. Baqondisa isikhalazo sabo sesambuzi kuhulumende ngoba besithi egangeni akusahambeka kusela zihlahla zokucatsha ngemva kwazo njalo sebe sesabela lezifuyo zabo ngoba imuli eziningi kazilandlela zokulondoloza ukuhlanzeka nxa zingelazambuzi. Ekhuluma embuthanweni wezakhamizi zaseWange, umnumzana Victor Ndlovu ongusabhuku wakomvuthu uthi ngokwesi linganiso ebhukwini lakhe mihlanu imizi elezambuzi phakathi kwengamachumi amathathu lanhlanu 35.
Izambuzi kusiphatha buhlungu ngoba idoti igcwele ngemva kwezindlu. Iy'mpukane zibuya ledoti ekudleni lalezi tayi zigiqa thubuleziya. So le mkhuhlane kayiphumi emakhaya. Silabe sibalekele ikhorela leyichuti kule khorela iyasibamba ngenxa yathi asilazambuzi.
Ongukansela wekachechethe umnumzana Give Me Again Moyo layo ufakza ngalolu hlupho esithi kunje ngokubhaha komkhuhlane wesihudo sekholera iningi lisengozini njalo lezakhamizi kanye lezifuyo kazinathi manzi ahlanzekileyo ngoba izifula eziningi ezincelezelane lemizi le zamukela izikhukhula zengcekeza le.
Esigabeni esikuzo uyasilela izambuzi esingathi sanitation okungaba lomthelela omkhulu kakhulu wokumemetheka komkhuhlane ngakungaqhamuka umkhuhlane oye umkhuhlane efana labo cholera kumbe singathi umkhuhlane yesihudo.
Unkosikazi Elitha Dubela oyakhele emangweni wematetsi laye ukhala ngohlupho olunye esithi lasegangeni akusahambeki ngokwenyanyeka.
Abanye bayagebha amagodi ngemva kwezindlu, kodwa lokhu akuhlanzekanga ngoba inkukhu zibuya njalo ziphande. Impukane kuyesabeka ngitsho leziluhlaza emakhaya. Isicelo sethu ukuba aluba uhulumende uyaletha inhlelo zabanjengathi besakhele.
Uhlupho lokusilela kwezambuzi lwekelelelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee 2022 Rural Livelihood Assessment Report lona elwethula ukuba imizi engaba yisilinganiso sokungamatshumi amahlanu ekhulwini 50% esabelweni seMathebeleleni North kayilazambuzi. Bathi lokhu kubangelwa yisimo sobumpofu bezakhamizi lezi ezibhekane labo. Bejiyisa lokhu bathi izakhamizi ezifika phose amatshumi amane ekhulwini 36.3% esabelweni baphila le mikhuhlane engelaphekiyo, njalo imizi eminingi ikhokhelwa ngabangasela mandla okusebenzela imuli abayizalukazi, intandane kumbe omazakhela, okuyikho okwenza intuthuko efana lokwakhiwa kwezambuzi ihlehliselwe emuva. Kodwa umnumzana iTyre Sikhe okhokhela inhlanganiso ebona ngezempilakahle kaZulu eye-Community Working Group on Health uthi njengenhlanganiso abakubona ngomnyaka ka-2008 kulesi hudo sekholera kuleli esabulala inkulungwane ezedlula ezi zinezabantu uhulumende kumele athathe amanyathelo.
We are now seeing an increased number, you know, of people that are now using the bush system, you know.
Kudala uhulumende webambisana lezinye inhlangothi ukusiza labo ukuba bakhe izambuzi, njalo kwezinye izigaba osabhuku babekwenza kube ngumthetho ukuba ungakafaki isakhiwo uqale ngesambuzi. Kodwa siloku khathazeka ngoba liyaqhubeka lisanda inani labantu abasebenzisa iganga. Njalo lokhu sikubona kakhulu eMathebeleni North, kodwa kwandisa ukumemetheka kwemikhuhlane efana lezihudo.
Ephendula kulokhu, umqondisi kahulumende kusabelo seMathebeleleni North umnumzana Richard Moyo uthi bazama ukwethula inhlelo ezifana leze water, sanitation and hygiene ukwehlisa lokhu.
Uhulumende uya-encourage kakhulu ukuthi through kulama programs kuma rural district council ewash ukuthi kuyakhiwe ama toilet almost every how village or every umuzi kuyakhiwe ama black toilet, ukuthi abantu bengayeli egangeni ngoba izulu kungalisina kuyageleza futhi kungena ezifuleni amanzi akhona aphinde bewanathe.
Umoyo uthi imali zama-devolution funds avela esikhwameni sikahulumende amakhansili lawo kufuze angeze kizo bakhele abaswelayo izambuzi, njalo uthi lokhu kuyindingeko ephuthumayo ngesimo sobhubhane lwekholera. Ngokutsho kohlangothi lwezempilakahle, isihudo lesi sesibulele abedlula ikhulu kusukela ngenyanga kaNhlolanja, njalo salalisa phansi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000. Lomkhuhlane ane ubikwa usidla ubhedu ezabelweni zemaswingo laseManicaland. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula
gukama
lamlela.
Inani labasakhulayo abeZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo, i-mental health, libikwa liqonga okwethusayo, abanye babo bagcine sebezibulala. Iningi labatsha libikwa likhala ngokungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe kuyimbangela. Kubika uTobias Ncube Muzingwa oweStudio 7.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe kuhlangothi olubona ngezempilakahle olweWorld Health Organization luthi iZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi yezwekazi leAfrika akhokhelayo ukuba lenani eliphezulu labasakhulayo abazibulalayo. Osakhulayo njalo ofunda e-University of Zimbabwe uMayibongwe Mhlophe uthi kuningi osokwenza abasakhulayo becabange ukuzibulala kulezi nsuku.
As abantu abatsha, we're just a sad generation with happy pictures. Mentally, see weak. And then sometimes it's just ukuthi umuntu enalo uswelile endlini khona phana nomuntu omdala angakhuluma lahlala phansi, hayi mama kunje 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 ngiyenze njani.
Omunye osakhulayo uBernard Mzaphi usola umumo womnotho kanye lokuswela uncedo emulini osokwenza impilakahle yengqondo zabasakhulayo ibe sengozini.
Ungacabanga umuntu omusha onjengami uyabukhangelela ukuthi ngawusuphakathi kwama-20s akho laphana uyayin eposition yokuthi ube su-achieve izinto ezibalekayo ezimbalwa and then uthi uzithola ustuck ngkhaya ebazalini awuprogressi empilweni akulanto nje ehambayo.
Kodwa omunye umzali wakobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi izidakamizwa yizo eseziqede abasakhulayo.
Inani labantu abazibulalayo liyakhwela ngoba nxa umuntu anganatha ama-drugs kumbe uyanatha kumbe uyabhema ebengasacabangi kuhle angafikelwa luhlupho obona kungcono azibulale. Njengomphakathi silo mlando sibili okufundisa ulutsha ngengozi yokuthatha ama-drugs.
Okhokhela isibhedlela eselapha abagula ingqondo eseingutsheni kobulawayo uDokotela Nemache Mawere uthi sebebaningi okwamagama abasakhulayo abasesibhedlela lesi.
We have about 180 patients.
Thina sile mbheda efika 90 lapha isibhedlela kodwa inani labantu abalapha selifika i-118. Njalo abaningi bakhona ngabesilisa beleminyaka esuka ku-15 isiya ku-13. Abaningi abatholakala lapha balethwa indaba yezidakamizwa ezibalisa utshwala, imbanje, umtoriro nokunye okunjalo.
Olwela amalungelo abontanga njalo owake wamela iZimbabwe kunhlanganiso yeWorld Federation of United Nations umnumzana Makleo Mapfumo uthi izikolo lensonto zilomlando wokuqeda ukuzibulala okubangelwa yokuswelakala kwempila kahle yengqondo.
Sebesithi family envy then sesithi community konapho elihlala khona then sesikhuluma ichurch then sesikhuluma ngokwesikolo ama institutions lawa ngu-4 are critical because youth indawo eziyabe zilabantwana bethu from Monday to Friday. But ama institutions onika sela sikhathi sonesi because umuntu wonke kathi siyabe dinga imali.
Omunye wabatsha okhokhela inhlanganiso enceda abasakhulayo abahlukumezekileyo emqondweni abangane platform uZibusiso Mnandi ulandisa okungenziwa ukuqeda udubo lwabasakhulayo abazibulalayo ngenxa yomkhuhlane wengqondo.
Kumele kube le ntshutsho ekubanani kuyalungiswa izindawo ezingayenza ukuthi abantu bakhululeke bakhulume, abantu bakhulumisane ngezinkinga abahlangana lazo. Lokubana kutshintshwe phela indawo yokubana umuntu oyindoda kakhaya. Lezibhedlela zelizonezo ezikhayela impilo yethu impilo kahle yengqondo ukubana lazo ngabe ziyakhutshulwa nguhulumende ukubana zibe izindawo ezenza ukuthi labatsha bengayiboni njengendawo yokubana yindawo enzima yokufinyelela.
Ingcwethi kwezenhlalakahle yengqondo zithi uhulumende kumele aqakathekise ukunceda abalakho ukuhlukumezeka engqondweni hatshi ukubathatha njengabantu abahlanyayo abafuna ukuvalelwa ezibhedlela ezingani zintolongo. Abe-WHO bathi kunkulungwane yabantu abayisilinganiso esifika ichumi lane ekhulwini bayazibulala ngomnyaka. Ikhomishini yebona ngezokuthula lokumanyana e-Peace and Reconciliation Commission layo ithi isabelo seMashonaland Central yiso esasilabantu abaningi abazibulala nyakenye ababefika amachumi amahlanu lantathu 53 nxa kuqathaniswa lalabo abazibulala ngomnyaka ka-2021 ababefika amachumi amathathu lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke wathi singeneke esigabeni lapho esethulelwa uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba siluphiwa nguChris Gande weStudio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mama Africa usisithandi.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
I'm so happy that senhlangane labantu engafunda labo kanye eLos Cay sidlala inetball siya clean ko Gyros Cheery yitha ma senior citizens manje Eva and ngicela impela ukuthi ke sihlangane nje thina esaziyo ubulawayo ukuthi wayenjani and khumbula ukubana kwakungela tribalism lesikhona manje esenziwa zingane lezi bebukisa ngobulawayo.
Ungasitshela ukuthi inhlanganiso oyikhokhelayo ijongeni ngamafitshane?
So leyo tribalism sivele nga ilethwe ihlanyelwe yilabo vele ababefuna yena leyo ukuthi iZimbabwe idabuke phakathi kube kuthiwa shona ndibethi nasikhule ngela shona kungelaba besingabantu nje sikhula anda futhi imthetho yabazali sikhule kule mthetho ekhaya kulokuhlonipha okunzima ukwazi ukuthi umuntu omdala mawumboni yabinyelela njalo uyayisaba khathesa isakusela mthetho ngoba sokubuye bona laba abantu bathi bazobusa kodwa bezodiliza hayi asiphakamenini iva mina lawe siyazi iqiniso sizelo ngerodisha ye siyalazi iqiniso leli lamalokichi ethu lomphakathi wethu uthi kubunjani so singavumi ukwenzelwa ngabantu nyala mina this time if I don't want to be a politician but I want us to work together to develop izindawo zethu siyakwazi ukuthi singenzani so asiphakamenini senze thina amagrupu ngokwethu singenzelwa ngabanye abantu ukuhlala sisenzela ngabantu ababevela ngaphandle yikho sokubulele ubulawayo because they don't understand the concept engakababa uGyros Cheery and the correlation eyayilayo towards Arts and Crafts Center McDonald's ngale the correlation between McDonald's le City Hall ukuthi kwakusenzakalani khona phana they don't understand uba kuGyros Cheery uyazi ubehlale sochangani waphiwa ama flat amaningi ema flatini laphana ukuthi wathatha abangani baqhugeke kancane kodwa bakhona ukuzenzela izinto abafaka laphana yikho kwafonywa oGyros Cheery band o Paul Matabire ofanya na Dube yithi thina sasithola amakatarabo sibancedisa sisiya besiya practice Gyros Cheery bebehlala esochangane lakhona lapha engubo yenje lamhlanje indawo lesivithikile ivithizwe yini ivithizwe ngabantu abangalalo uthando ngendawo avela abangakhulanga kuyo abalama roots in those places thina sizalelwe empilo sizalelwa ngaetsholotsho kumbe rural areas sizalelwe lapha empilo le maklinika sakhulela khona lapho kobulawayo engubo yenja esochanga nobotongruvu mzilikazi makokoba kanjalo nje kusiya kubompopoma inkulumani yakhiwe manje
lizafeza njani injongo zenhlanganiso yenu
namhlanje ekhangelana isizwe khanani abantwana badayisa imizimba akula msebenzi untshengu sebulela umuntu day and night abantu bafa ngengculazi into engabulaliyo lokubulala why there's no equal opportunities why because the people that are manning those offices don't care about the umphakathi they care about just getting money and going back to where they come from mayabuya lapho kubulawa bezosebenza bebuyele ezindaweni zabo
bona abantu ikakhulu izizalane zeZimbabwe ziyemukela na inhlanganiso yenu
into ethiwa yipolitics ayisaziwa ukuthi kuyini ukuthi ma uvota usithi uvotele ulida ngani uzodeliver ini uya-understand ukuthi kufuze enzeni lowo leader at whatever level whether is councillor whether is MP whether is president whether is vice president kwenzakalani well asonto ngibhekilele o asonto esiyibhekileyo sesibheke ukuthi wena mphakathi ohamba usithi uyavota umuntu lo okay let us look at ukuthi livote for how many years
okokugcina ungavalelisa abalaleli
qoqanani sihlangane sizobonisana ukuthi singalungisa njani impilo zethu sonke ngiyacela abantu bethu bazukulu bethu phanini uMamthandi uGrandi ngizazibiza ngimi uGrandi wesochangane kunumber 40 we don't want any political power we want to fix our communities ngiyabonga
lo ke bekungu
Mama Africa usisithandi ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.
Ngilethemba lokuba likhwelisile ingxoxo enziwe nguChris Gandhi weStudio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo iqembu lengezi Platinum Stars linqobe ele Black Rhinos 3-0 emdlalweni we-semifinal yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup odlalelwe enkundleni yeBata namhlanje emini. Intetheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela okwenzakale kulomdlalo leminye.
Lokhu sokusitsho ukuba selidlulela phambili esigabeni esilandelayo somncintiswano lo wenkezo yeChibuku. Ekhuluma ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu leBlack Rhinos uSol Chaminuka uveze ukudana kakhulu ngokunqotshwa kweqembu lakhe.
Size lapha silethemba elokuba sizanqoba njalo silephupho elokumela ilizwe kuzekazi leAfrika kodwa akusabanga njalo. Siyabachayela ihlombe abengezi ngoba bebebukhali phambi kwegedi.
Uqeqetshi weqembu lengezi Platinum Stars uTekshiwa Chirawaki yena uthe ukunqoba kwabo yikwenza kaNkulunkulu.
I want to thank God.
Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngoba bekungekho lula sukusela kuhlandlala kuqala lo mncintiswano kodwa senelise ukuphumelela hathi ngoba sihlakaniphile kodwa ngenxa kaNkulunkulu osiphe amandla.
Elinye iqembu elizafinyelela kufinali lizabonakala kusasa ntambama ngemva komdlalo ozakuba phakathi kweDynamos kanye leCapes United enkundleni yeNational Sports Stadium. Ifinali yalo nyaka izaqhutshelwa enkundleni eBaobab mhla zintathu kunyanga kaMpalakazi, njalo iqembu elizaphakamisa inkezo lizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kolunye udaba olumelana nalomdlalo wenguqu, iqembu loya ngumgadli wamaqembu abalesayile Highlanders ibulawayo City kanye leFC Platinum umkhokheli Dube elibizwa ngokuthi yiZebra Revolution liyabe lidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngomnyaka ozayo ngemva kokuqeda lesendaweni yakuqala kusigaba seBulawayo Province Division 2. UDube uthi abafana bakhe bakufanele ukudlala kuDivision 1 ngoba basebenze gadalala.
Ya, abafana basebenze kakhulu lo nyaka uthi bangene kuDivision 1. Indlela basebenze ngayo kakhulu isithabise kakhulu. Sizagcina ithembiso sethu. Sokuthi bengaziwinela ukungena Division 1 sabancedisa ukuthi badlale khona. Lokhu sikwenzela ngoba labafana sibe leminyaka eminingi bebonke, so sokusebenza nzima kwabo. Siyancedisana labo ukuthi baye kwi-Division 1 lapho bazathola khona amathuba amaningi ukuthi babonakale kumathimu naphezulu.
UDube wadlala kweli-South Africa lapho adlalele khona iqembu leyamaZulu kanye laseMelika lapho adlalele khona iqembu le-New England Revolution. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singeyehlukani izihlobo othi isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sethu singasasivumeli ukuba siqhubekele phambili lokhu sisonke. Ukubhomba okwenze abebutho ele Israel emlindini yabebutho le Hamas sokusitsho ukubana lindawo kayiseyi kufinyelelwa luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza iningi labo kungabesifazane labantwana. Inkokheli yezakamizi zesiqintini esewange esisesigabeni seMathabeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango kungesikhathi eZimbabwe libhekane lobunzima obukhulu bokusabalala kumomkhuhlane wesihudo esekholera. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eZimbabwe Defense Forces uGeneral Philip Valerio Sivanda ukuba lilunga ledalela phezulu eleZANU-PF Politburo lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.